Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 18 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho unkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Jesu babatiza kukhula Jesu babatiza kukhula.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho unkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebanga isikhundla esichiywe ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngomabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Tisa Bulawayo, tisa!
Tisa
Mthokazi Omuhle, tisa! Sangonani Bulawayo, mhle!
Ekhuluma emhlanganweni awenzele e-amphitheatre kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla, uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engeladlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTswangirai.
Sithe gwaqa ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakalayo ebandleni lethu kudlakela lolu abantu abalibonileyo zitshaywe eBuyera zitshaywe emahofisini wakobulawayo sibe singasavunyeli ukuthi senze imhlangano. So sesithe bakithi sokufanile sokwanele lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sodwa ngokuthi akula muntu oyalelwayo. So namuntu asibuyeli lezazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abanodlakeni asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenzise udlakeni.
UMakhube uthe ekuqaleni kukamabasa bazakwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi siphangise njengathesi lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenziwe ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Senze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT ngasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela abakhetha abanye ngemihlobo kumbe abeyisa abesifazana bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano walamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli, abamanye amabandla aphikisayo, kunye neziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bhebhe lomnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bhebhe yena uvumile ukuba ibandla libhekane lobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basa selethemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano we-MDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yethu ayigoli kuyenda mbeli. Nemawoko nezigunwe zinetsina.
Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla leminwe engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo ikuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omutsha engangena sokukhitshwe iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Pa economy tiri kugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakaenda ku diaspora tinoti vadzoka.
Udaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuke eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye bezakwakha eZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezijeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile uNkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikhona ukudabuka phakathi kwebandla. Yebo, kutsho abanye, kodwa ingcwethi zithini? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Abakhokheli bebandla le-MDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe lomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhumisane umlotha, bakhulumisane, balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifike esibangeni sokuthi kathe sisebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva, ube batshengisela ukuthi hayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kuliqhinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akhulumela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili labandawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye, ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha yikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe lokhu kusenziwa khonokho kwakwenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kwezokuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbone ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi eyokuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba, yikho kwenza ukuthi uMakhuphe abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngeke azwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusibalula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla leZANU PF nzima kukhetho?
Ye, ngibona ngani ngendaba yokuthi iAlliance leyisuke yahlangana yaba ngamabandla anganathizanyana, ngibona ngani iqembu elizaphu elingabe liphuma elingaphuma elingekho ku-Alliance elizaphuma lingekho-Alliance, ngibona ngani lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibona ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasuka emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhele iAlliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane andlileyo, uyabona ukuthi abe-Alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenziwe manje.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Daud Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana ku WhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisa ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi ayibhuthi lengicela ukuthi sike siyenze baninga izinto abandimela zona izibezi zabomama lezi ezilokuze ukuthi athi nje ubone ngiyakuhanyela ukuthi ukungenze nje. Abanye laba ngabafuna ukuthi ngibashade, ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi uyakhona ukuthi ambole imali yokuthi ngumlobozi. Mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe, kunzima kakhulu into esiye siyenza ngabomama.
Madube, akululuze udaba lolu. Nanto sibili yalubeka umzizi.
Abantwana abaphandle laba vele benza njalo, laba khona apha khona bayenza njalo. Sibili ayiza ku-ofela imali yokuthi hayi nyakufika imali singuphekelezele ngini yelobola. Songizokuthi hayi obaba balapha umsebenzi abawazi, iprepare yabo abeZimbabwe. So into enjalo isifuna bona abantwana bekhaba bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka ukuzibamba, umuzi uyachitheka. Sibili ahamba athune sehlala umntwana walapho esebona ukuthi umama amthethe ekhaya. Hayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe shuwa, ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho. Abantwana basale besiduvezi ngento nje kuyidlula
kunzima lapha-ke. Baba Mzizi, so-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abasoze babhili ukuthi noma ukuthi yakhona ukuzirpota into yesifazane emapholiseni, abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe usuyiqinisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi ngathi izolo kwangikhona ilokuze nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile. Namhla wayandinezela ukuthi umthumezele ama-akhawunti namba amphoseleleyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani uzimise ukuthi athathe ngabe ukuthi indawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into le ithethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethu, hayi sana umuntu ngithandile 1 2 3, hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, kulapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela umzisi?
Ngathatha imali kuphela ashintshe ifone number, thumela abantu athenge izinto zekhaya lolo nabantwana. Kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathele imali azi angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba awungeke ukuthi umntu ongumama umisane lo mntu ongubaba uze umpromise ukuthi hhayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi ngumuntu ole muli sakwada wakhe olekusawukhangele ukuthi abe nekusasa e-right. Wena ukuthi ufuna umuntu umkhiphe endleleni ngokuthi wena ule mali.
Angayithatha leyo mali madube badibusela phela.
Ngiyile ngezandla, awunike ngezandla nyabe ngingajontanga phela Dube. Yaye nginikiwe ndingayinikwa kuhle usegcekeni. Lokuukuthi nxa wena usumfosile wathi hayi faka, kunguye othi hayi bisa, hayi uyasithathela imali uzivele utshintshele nihamba umbe utshintshele endawo yokuhlala. Yikukuthi ukwanze ngoba yena nxa emboni ukuthi ubaba umzizi ule muli ulawantwana ulonkosikazi yena yale lokhu esenza njalo andiyabona ukuthi ufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele ndi angene and abuye kuthwele khona ngayo lapho avela khona akwaziwa nguye yedwa akathwalanga into ezengitsho. So into embi yona le, ubaba umzizi yena akangavumeli into enjalo, akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle.
Baba Mzizi, wena ngwakho unkosikazi manje uyamtshela ngakho khona okumbe uyabuqina ungani uyakufihlafihla?
angumthezi kodwa uphenanzelele ukuthi ungathi kunento engahambeli kahle empilweni.
Indaba ungamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle engibuza khona ukuthi waye ngathi kula malanga awuthekesanga. Ngamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngawucabanga ngathi ngephesi emsebenzini into engamtshela zona kuphela.
Hayi-ke okwanamhlanje sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Daudi Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wolivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Njengalokho engilithembisile ngeviki edlule, kule viki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Ndlovu, kulento eqhakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule, ugwalo lwakho olutshengisa iminingwane yomkankaso ngesiNgisi sithi i-campaign manifesto. Angitshele ngamafishane ngalokho.
Ya, i-manifesto siqalisile ukuyikhukela abantu online kubo WhatsApp and abantu bayayithakazelela. I-manifesto yethu is an open book. It's not like siya impose ama-ideas yethu. Thina sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kuleyo i-manifesto. I-manifesto leyo uyakwanisa ukuyithola ku-WhatsApp, yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu. Thina njengabantu abasha siyayisebenzisa kakhulu i-internet, kodwa le viki elandelayo sifuna ukuyenza izinto namabhuku azabe namapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo nemicabango yabo ngemagwegwe. So asibe ukuthi siphusha le manifesto ku-WhatsApp nakubo internet. Siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bengene ku-internet. So yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu, sibakhuthaza ukuthi labo besincedi, ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe. UNigel ubuya njengesisebenzi semagwegwe.
Kodwa Nigel, awungitshele phela-ke ngamafishane ngale campaign yakho, i-manifesto yangkhona. Kuyini okhona?
I-manifesto le inezinto eziningi kakhulu. Sifokasa ungayivula iqalisa ngezibhedlela, sikhuluma ngezibhedlela nama-health facilities abomama. Sikhulume ngendaba ze-information technology. Sithi thina sifuna ama-digital hub emagwegwe, njengoba bengikhuluma nge-Wi-Fi. Sifuna indawo ezinamakhompyutha for abantwana bemagwegwe, bezakhamizi zemagwegwe. Sifuna ama-sports and arts recreational facilities. We are also preaching ngendaba yokusebenzisa i-solar energy, ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupha even ukubhadala yona cash power. So sifuna uku-encourage abantu ukuthi besebenzise ama-solar energy. Le ndaba ye-security, indaba ye-crime le-domestic violence emagwegwe kule police station eyi-1, besifuna kube nama-police station at least 4. Indaba zemgwaqo eze-infrastructure kule ndaba ye-community fund ekhona ku-manifesto le. Njengesigaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe ne-community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe nabantu ababehlelwe izingozi. Ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemedia, ngoba ngile degree le-media studies. So ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena ku-media profession.
Kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimeletwe?
Yebo, kunzima ngoba abantu abaningi lokhe bele party politics emakhanda. So wena nxa usubuya njengomntwana njengomakhelwane ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development, abantu abaningi bayakweyisa. Kodwa mina le team yam i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili, asikhangeli into ezinegative. We are focusing on the end goal. The end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami ukugcina ke wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zaku-internet. So abantu abaningi bengangithola efonini inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi Nigel, ngizwile kahle. Mfethu, isikhathi sesiphelile kodwa bekuhle ukuba la ukuhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongomunye wabasakhulayo okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Masidibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kohlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sibengikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nasilandelela lindaba yokufa kukaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi ukuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya. Abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beva kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela kini lazi ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwethesa icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyi eza kwenza ukuthi kumbe kumbe ungumkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla. Akumelanga ukuthi abantu bekufice ulecala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokhu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemethesa icala amacala ehlukeneyo, uPilate wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili, kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane lecala, wawungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphushise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uzuyeyiphushisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kulolu thwayelwenzi lolunye wayengasoze akwanise ukuthi ayigcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babesinxa benikela imvana ethwala izono zabantu, kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbe ilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalalile lihlile lihle lilodwa kumbe iqhula. Yayingavunyelwa, kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe, ayesiphambaneni athwala izono zethu sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka, bemethesa amacala onke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule. kazanga abe umuntu lo ozama ukuzulwela ozama ukuthi hayi akunjalo kodwa simbona ezithulele emelele ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo ngicina ukuthi kulabo bangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi umuntu nxa ehamba abantu behle bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi ulihlela loba ey'nkokheli ingabe uNkulunkulu angasisiza ukuthi singafunyanwa sile sicci singafunyanwa sithwele izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe namhlanje akube isifundo esingasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke
kuyiphethe mfundisi
nasithandazelini baba igama likaJesu size kulabo abalaleleyo abayetheswa amacala bona umuntu engawonanga kulabanye abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
hayi sibonge kakhulu uNkulunkulu asibusise
lo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
cha angkwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields kobulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Ikeps United le Harare City zichane zabhuqana zabhekana umdlalo waphela kuyi 0-0. Highlander amahlola nyama ingoma emnandi sichayela abafana be Highlanders sibashayela ihlombe ngokunqoba iqembu le Black Rhinos lamhlanje ingoma isiphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili unkosazana Thokozani Khuphe uthi icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa yena uChamisa ubelwa wakhe umhlangano ekweru lamhlanje kwanelo livalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.